siyalambulela la emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhlaka-29 kulwezi 2019. Olamukelayo ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bezinga eliphansi ama-junior doctors abaxotshwe umsebenzi bathi bazahlangana bakhulumisane ngesinqumo sikahulumende sokuthi kumele babuyele emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo.
Sacinga sithi sesenza ama-emergency kuphela kuze ufike isikhathi lapho uhulumende lama-juniors abazavumelana khona endaweni zempadlalo lapho. Sibe sinethemba lokuthi into lebo into engani ibingenziwa ngokuphangisa. Sibe singakhangela ngokuthi izafika esigabeni salamhla lokho ngelalutho olulungisiweyo.
Ngokubuyisela imali eyafakelwa ukwehlisa intengo yempupho okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuthiye abanye bele mbuzo ngokuguqulwa amahlayana kwemithetho.
Kuluduko sibe nxa silungisa ipolicy ngoba abantu baya bengakwazi ukuthi upresident uzenzani. Singavumelana lokhu ama-ministers baya bengazi ukuthi kuthathwa upresident uzaqhubeka elathi yini kumbe nxa engazuki i-pressure yena uzazithiya.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela bezinga eliphansi ama-junior doctors abaxotshwe umsebenzi bathi bazahlangana bakhulumisane ngesinqumo sikahulumende esokuthi kumele babuyele emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo. Odokotela abadlula amakhulu amane laba baxotshwe umsebenzi kunsukwana ezedluleyo besetheswa umlando wokukhalala umsebenzi ngaphandle kwemvumo. Kodwa uhulumende wazise izolo ukuthi usebabuyisele emsebenzini njalo uthi kumele bebe sebeqalisile ukusebenza phakathi kwanamhla lakusasa. Lanxa inhlanganiso ebamelayo yeZimbabwe Hospital Doctors Association isithi ayikakhulumisani ngesinqumo sikahulumende, abanye odokotela bathi nxa iholo labo lingakakhwezwa lafika kuzinga abalifunayo kabasoze babuyele. Odokotela bezinga eliphezulu ama-senior doctors labo baqhubeka ngokukhalala umsebenzi besithi kabala mali yokugada izimoto besiya ezibhedlela. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomunye wabo udokotela Ngqabutho Dube, yena othi bathwele amagabha avuzayo.
Imbadala abanade bezithola kasenelisi ukuthi benelise ukuphila lokuthi baya emsebenzini. Okwesibili kwakuhambelana lokuthi izinto zokusebenza esibhedlela azenele. Izithembiso sezenziwe ukuthi izinto lezi zabe zithengwa zidilivwe esibhedlela kodwa impumelo yangkhona ibingabonakali. So ama-juniors kwacinayo sithi hayi nabasenelisi ukuya emsebenzini. Nama-junior kaxayakeyeka ukufuka emsebenzini ekuthini benza umsebenzi omningi kakhulu. Ngakho nxa unazo bengasekho ukuthi umsebenziwana somele wenze ngomunye umuntu ovele laye lowakho omunye umsebenzi awenzayo. So kusuka kube nzima. So yikho sacinga sithi sesenza ama-emergency kuphela kuze ufike isikhathi lapho uhulumende lama-juniors abazavumelana khona endaweni zempadalo lapho. Sibe sinethemba lokuthi into lebo into engani ibingenziwa ngokuphangisa. Sibe singakhangela ngokuthi izafika esigabeni salamhla lokho ngelalutho olulungisiweyo. So ukuya kwesikhathi ngathi sasisenelisi sibe siqhubeka sinjani sisenza i-emergency yaleyo ngoba lathi esikhwameni lapho kuyasidla kakhulu. Njalo mbona ngani ngabe kwenze izinto zaba wesi ukuthi abantu bafike basebexotshwa imsebenzi.
Uhulumende izolo ubize odokotela bezinga laphansi ama-junior doctors ukubana aphenduke emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo. Uthe ngokwenza njalo azabuyiselwa emsebenzini akula mibuzo abazayibuza njalo kabasoze bahlukuluzwe. Ubona kusenzakala yini lokho? Lani libuyela emsebenzini njengama-senior doctors?
Ngenxa yokuthi bengiphathekile lokho ngibone kuyi-message yathi engakayibalisisi ukuthi ngizwisise ukuthi baze bafike kusinqumo esinjalo bekuhambe njani. So kanye nalwazi olweneleyo ngakho khona sokunzima ukuthi ngiphe umqondo wami ngakho ngoba abantwana zoluningi. Kodwa mbona ngani nxa kuyikuthi kuyikho abavumelane khona ezongezibe kungasonto ukuthi kusasa bayaphinda sewuleyinye futhi ingxoxo ngenxa yokuthi nxa bengavumelanga ukuthi indaba zokuya emsebenzini imali zangkhona zokuhamba zizatholakala njani. Mbona ngani siyabe sibuyela bethu lapho esiqalisele khona. Ngolwazi lwami nalo ngendaba leyi ukuthi kwaqalise ukuthini abantu abalayo imali yokuya emsebenzini. So ngaze kwabuyele ngemva kwe-48 hours nxa udaba leholo lungakhangelwanga bona ngani sizaphinda sibuyele futhi ngenxa yokuthi bazefikela futhi ukuya emsebenzini.
Lo ngudokotela Nqabutho Dube owesibhedlela sempilo koBulawayo, ungomunye wabodokotela bezinga laphezulu abaqale ukukhalala umsebenzi kuliviki. Ukubuyisela imali eyafakelwa ukwehlisa intengo yempopho okwenziwe ngomongameli Emmerson Mnangagwa kuchiye abanye belembuzo yokuthi kuyini okwenzakalayo. Abanye bathi okwenziwe ngumongameli kufana lokwakusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe Sabusa oyeguqula izinqumo zikahulumende emhlanganweni yamarali. Abanye ngabathi kuyatshengisa ukuthi imizamo kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kayisoke yaphumelela nxa izagoqulwa amahlayana. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba kutshewa ukuze sizwe imbono yakhe.
Oludubo khonokho ungaba yinto elungileyo sibe lokuthi abantu babenelise ukuthi bathenge impuphu ethiphileyo, kodwa nxa kuyukuthi umongameli uhle wakhulumisana lobaba uMthuli Ncube ibudget lingakabuyi ehle enze i-announcement kurali, then kuludubo sibe nxa silungise ipolicy ngoba abantu bayabengakwazi ukuthi upresident uzenzani. Singavumelana lokhu ama-ministers bayabengazi ukuthi kusasa upresident uzaqhubeka elathi yini, kumbe nxa engazuzi i-pressure yena uzasichiya uzasichaya egcekeni.
Kodwa yena umongameli uthi uthethe nyathelo leli elokubisela lokuthiwa ngama-subsidy ngoba umphathintambo wezemali wayengakhulumisananga laye. Ukubona kungaya kuliqiniso yini lo?
Akusiqiniso ngoba umphathintambo wezimali nxa lethi budget laphana uyaqala ekhulume no-president emtshengisa ukuthi i-budget lizabe liminjani lingakabuye kuparlament. So akuqiniso ukuthi umphathintambo wezimali ubengakhulumanga. Bona njengani i-budget lakho u-cabinet baye babona ama-highlights ukuthi ngizenza lokhu lalokhu lalokhu lingakabuye kuparlament. Ayisiyo nto ezamangalisa abantu ukuthi i-budget selikhona lo president ahle emangale asiqiniso leso.
Manje khona oku kwenzakeleyo ubona ungani akusoze kubangele ukuthi abantu abafuna ukusungula amabhizimusi elizweni bengathembi okungenzakala kwela kusasa?
Kunendaba ezingu-2 lapha abafuna ukuthi babuye lemali zabo baya bengelathemba ukuthi imithetho yangikhona izaqhubeka iyilo yiyo yini. Lama ministers angikhona ayabe engelaqiniso sibili ukuthi labo bengacabanga abacabangayo upresident uzangasekela yini, ngoba nxa upresident esithi yena engafika kurali ehle emergency policy sekusitsho ukuthi abasakwazi amaministri ukuthi nxa singenze into okumele siyenze lapha upresident uzasiyela yini engazuzi pressure uyasilashela kathana.
Manje ungathini wena ngokusebenza kukamphathintambo wezemali? Sasizwe abanye besithi umongameli Mnangagwa ukhanya umphe amandla ukuthi ayenze konke afuna ukukwenza, kodwa nxa sesibona lokhu kungakukhomba
usebenzimeni ngoba indaba engathi election cycle isibuya njalo ukuthi upresident engabe ekhangele i-2023. So usenza ama-policies ukuthi yena abe losekelo nxa u-2023 esebuya. So mbona njengani umphathintambo wezemali labanye abaphathintambo okumele bayenze into okumele bazenze basekunzimeni nxa ukuthi into lezi azihleke upresident kumbe ziyachaphula abasekeli bakapresident, ngoba upresident engavuka sibili ngelinye ilanga esithi umthetho lo usuthethiwe.
Lo mnumzana Masimba Kuchera ingcwethi ecubungula izomnotho ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Esikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. IGwanda Rural District Council ithi sisungula umthetho wokuthi abagola amacimbi awokuthengisa kufanele babe lemvumo yamapermits. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sali council umnumzana Ronnie Svanda. Ongezelele wathi omunye umthetho uphathelane lokuthenga lokuthengisa izifuyo. Uthi imithetho yayisetshenziswa ngeka-1995 ngakho isiguquliwe. Imithetho le izakhwezwa kugatsha lukahulumende olwe-local government ubusiya e-ofisini ka-Attorney General. Owayeyintshantshu emdlalweni wokujikelana izibhakela oweboxing, uThamsa Ngqadube uyabuyela enkundleni namhlanje ntambama. Okokuqala selokho kwedlula iminyaka esitshiyagalolunye wadlalayo edibana loShafik Kiwanuka we-Uganda ku-World Boxing Federation Africa esigabeni saba lesikali esisindayo ese-heavyweight. Bazadlalela eLugogo Cricket Oval eKampala njalo uDube owazakala ngokuthi ngu-Baby Elephant kumbe uThamzoya uthi ufuna ukwehlula uKiwanuka owazakala ngokuthi ngu-Killing Machine. Uthi ufuna ukubuyela ebukhosini bakhe selokho wanqotshwa ngo-2011 ngomunye umdlali uFlo Simba. UDube owakobulawayo sowaphatheka emidlalweni elithumi lanhlanu, wanqoba kwelithumi lambili njalo wathola isicoco se-Pan-African Heavyweight Titles ngo-2019 eSouth Africa ngemva kokubhaxabula uHack Els kuraundi yesitshiyangalombili. Ulungiselele umdlalo eSouth Africa lapho wangqikelane labadlali abagoqela u-Isaac Chilembe weMalawi. Kodwa uKiwanuka uthi laye umelele ngabomvu uDube ngoba uzambhula. Umdlalo lo uzabukelwa umkhokheli waleyo nhlanganiso uHoward Golding. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sarborani okhulumayo owenyoni ngidabuka lapha eLupani esigabeni sasesiqhalabeni, but ngikhuluma manje ngiseGoli. Kusho ukuthi ke ngizobuhlungu ngendaba ezenzakala ekhaya ukuthi amadokotela awaholi, so abazali bethu bayashona and imedication iyathengwa. Kwenzakalani konke lokho? Ngizobuhlungu. Kanti kungani uhulumende engaveli nje esikhethe down mayihluleka, noma ukhethwe omunye umongameli ongakwazi ukuphatha ilizwe ngendlela efanele?
Sikhulumayo umkhokheli, ngilana ngase-Centurion. Kulungiswa izinto zikamahlaba ezulu zazulu wonke, weza ngwayiphi iphathi kumbe ngwayiphi iphathi, lana kumele kulungiselwe uzulu wonke. Even kunje akukho sitolwe okuthiwa kona kuchiphile, izinto zitholakala chiphuke, kusebenza abantu bezano kumbe abayiphi iphathi. Sisokola sonke, whether is transport sisokola sonke. Okusalayo siyabe sibhizi sisebenzela umuntu oyi-one kumbe ihlekana labantu abayibo ababhenefithayo. Okokuqala mina ngifuna ukwazi ukuthi amabhasi la abizwa kuthiwa ngakaZupho ngakabani, ngubani umnikazi wawo? Wayengaphendwanga njengozupho velo yazakalayo.
Mlungisane wakaNdlovu lona, ngilapha eJohannesburg. Izinto zonke lezi bezingalungiswa ngevoti ukuthi kukhitshwe izalu PF. Abahlupheka abafanayo abaya ezibhedlela bathole kungenamithi, bathatha izihlobo zabo zigula zinjalo ziyefela ngkhaya. Bonabo bantu nxa sukufika isikhathi samavoti bavotela yona izana, uma usuzibuza ngempela ukuthi abantu kanti kuqhubekana amakhanda wabo. Mina ngibona ukuthi abantu baseZimbabwe they have themselves to blame, ngoba thina singaphandle kwelizwe vele umnangagwa kavumi ukuthi sivote ele kuthiwa izanu iyariga. Yeah, maybe yakwenza izanu, but they are those people that always vote for izanu PF. Bayadubeka benjani ithi akwenzi ingqondo kimi lokhu ukuthi awu bakwenza njani kono hayi abantu basekhaya nabo kwesinye isikhathi aba uyazama ukubazwela kodwa kunzima ngoba ufika amavoti babuyisela izandla babuyisela umnangako manje bafuna kwenza njani
sakubona umsakazi umnangwagwa kumele axolise into abayenza benomgabe into yegugura hundi ilizwe kalisabuseki sekunzima hayi ukuthi uyehluleka cha ilizwe kalisabuseki kumele acele uxolo ebantwini bemathebeleleni ingakhiwa phezulu indaba kuthiwe ikhiwa phezulu ilungiswe phezulu yekele ukulungiswa phansi akekho umuntu ozolubusa kungazange kwalungiswa izindaba zakuqala ezahlukumeza abantu basemathebeleleni
sawubona umsakazi omuhle okhulumayo ngumathini ogatsheni asazi ukuthi ohlanyayo ngabantu noma ohlanyayo ngupresident ngoba manje ubhizi utshintshana nemigwaqo yamabizo izitriki zakudala ezinamagama zakudala sezishintshwa sezibizwa ngamagama ukuthi lokho kumbe ucabanga ukuthi lokho yikho kuzolungisa ilizwe or lokho yikho kuzoyenza ukuthi abantu bamesabe kumbe yikho kuzoyenza ukuthi abantu babemazi bamvotele asikwazi ubhizi uprintana nemali ebolileyo uyifakela izweni yena esikhwameni sakhe akanayo leyo mali akayisebenzisi nokuyisebenzisa vele so ende kunzima manje siya kuma Christmas siya kuma holiday sizothenga ngani ngoba abantu babhizi amadoda tshona ama sports bet adliwe imali lapho ngoba lawo ama sports bet ngawakhe ayaroba futhi akodwa akulo umsebenzi ongenziwa ngabantu so ayi sibuhlungu thina abanye sigcwele emazweni endaweni engasoya kithi and siphila nakho siphila sisesaba sidla sihlulekilweni njengejuku usizuthalaza ukuthi uma ngabe kungaqhama kubani uzothini kimi ngenxa yombuso wakhe sicela ukuthi abe nengqondo acabangele abantu angacabangeli imuli yakhe ngoba imuli yakhe uthole ukuthi bangu-5 ekhaya uprefer ukuthi abantu bangu-5 basuthe ebulala umhlaba wonke ema-innocent souls afaye ngenxa yombuso wakhe hayi le nto akasiyithandi umsakazi
ngani abantu bafide useven ngosifiso siba naseklamtu kumadali eyi umnangagwa sithwalise nzima umdala lokati yini vele engatshintshwa vele umdala yena luthwala nzima kangaka
sabonani kustudio 7 igama lami u-Adolf Shaba nento ekukhala ngayo ngesimo sezimbabwe ku-right njengamanje kube ne-election engagculisiyo ongaziwa ukuthi ihambe kanjani yini enziwayo ukuthi next election kube lama-reforms a-right ayenziwayo celisa ukuyi kakhulu kuma-MPs e-opposition sibone ukuthi bayakwazi yini ukuya-raise ama-issues afana la azakhokhela ukuthi kube ne-free and fair elections hayi ndaba yokuthi kuzofuna ukuthi kube lama-reforms sokusele 3 months before election ugcina kuthiwa iparlamente ivaliwe abakwazi ukuthi bepasise eminye imithetho ngoba le nto vele yinto ehlale khona yesiyazi ukuthi i-ZANU PF njengamanje inayo i-2/3 majority ezinye izinto abazibona ukuthi zingabancindezela uyakwazi ukuphumelela kahle bazoziyala kodwa kube nemizamo yokwenza ukuthi kube ngcono ngoba lesi simo esikhona sezolakithi esikwazi ukuthi siyaphela sokuthetha
Labo ke ngabalaleli be Studio 7 abesithumele amazwi abo nge-WhatsApp lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Umhlubulo weSouthern Africa ulokoma ngenxa yokuswelakala kwezulu njalo okwalonyaka kusezingeni elibi kakhulu ngoba abantu abafika izigidi ezingamachumi amane 40 million babhekane lendlala ngesikhathi izifuyo zabo zicuba njalo lezilimo zivuna. ELeBotswana, Lesotho, Namibia, leZimbabwe selithe lesi isimo se-state of emergency ukwenzela ukudingela abalambayo usizo. Uhulumende weNigeria kuliviki usungule uhlelo lokuloba phansi amabizo alabo abadlwengula abanye njalo walayitha izibane zamakhandlela edolobheni leAbuja ngendlela yokukhankasela ukuthi udlakela oluqondiswe kwabesifazana luphele. abalwela ilungelo loluntu bathi leli linyathelo elihle kodwa uhlupho yikuthi balutshwana abatholakala belicala lokudlwengula eNigeria. Namhlanje kwesiphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seMaryland unkosazana Musa wenkosi Ndlovu esiqala ngokumbuza ukuthi kambe iningi lizabuyela ekhaya na.
Eqiniseni angiboni ngoba nxa ukhuluma laba abahlezi khonale abangazange basuke kumbe abake basuka basebebuyela iningi labo engibaziyo mina bayakhala ngokuthi into sezintshe kakhulu. Phosa kusahlaleka abangazange bazame ukusuka bathi ngabe kuyavuma umuntu ngabe uyasuka kanti sifelani kangaka. Akuthembisi nxa ukukhangela sivili ngoba kuhle kuhle ubone ngathi izinto khona siba west.
Ye manje layo impilo yalapha ilobungcono yini sikhangela ivini lebantwaneni ukuthi bengafunda okulungileyo yini ulimi lwabo ke.
Well sesikhuluma iqiniso akusuze kufanane. Thina ikhaya esakhula kulo lekhaya selikhona khathesi kwehlukene kakhulu. Into enkulu ukuthi nxa sisekhaya ukuthi sibe lemuli labanye nje abantu esibedele akusafanani. Noma sihlala emazweni njengalapha kule zinto esizitholayo kuyaphileka kodwa akufanani. Singakhayela kulezi nsuku ukuthi umongameli okhona vele uyazibhedela layo ukhuluma ukwakhe usenza okwakhe. Lezinye izinto ezenzakalayo nje ulimi kuyakhathaza. Siyazama ukuthi sibafundise kodwa esikhathini esiningi abantwana asitshoni labo kwenza kube nzima. So isikhathana sona lesiyana esitshona labo liyazama ukuthi bafundise nje mbijani ukuthi noma bengasoze bakhulume bayezwa lokunye libe lizama ukubafundisa nje nalapho bavela khona. Akusoze kufanane kodwa siyazama. Abantwana bathona esikolo kumbe bathona edaycare kumbe bathona ecresh lokuthi lanxa uvele ungalethanga umuntu ekhaya ukuthi azokugcinela umntwana. Isikhathi esiningi uza kulo muntu oyakube kugcinela umntwana ngasiwo wekhaya.
Uke wakhuluma ngomongameli wakuleli lizwe umnumzana Donald Trump ubona kusenzakalani lapha kwezepolitiki. Siyabona ukuthi baningi asebengena kumncintiswano lo wokukhankasela ukuba ngumongameli abazamisana laye ngomnyaka ozayo. Umbona isiba nguye yini umongameli?
Mina angifisi ukuthi kube nguye. Into nje ukuthi abantu phandle lapha into abazikhulumayo lezi zinto abazenzayo zifanani. Abantu abaningi esikhuluma labo bathi kabamthandi lama ngimthandi izinto azenzayo angizithandi angizizwisisi. Ubusu siyaba lalaba abantu abavela e-Africa kumbe kwamanye amazwe abathi mina umongameli lowo angiboni ukuthi kuyini okuba kwenzayo. Ubusu uzibuza ukuthi wena njengomuntu ongaziwa lapha kuyini umongameli lo asekwenzele khona wena labantu bakho okubone ngathi kungalisiza emazweni ethu. Akula muntu okuphi impendulo. Well abelungu bazakhetha yena for isizathu esingazazi esinye siyazazi. Kuzobala kulezi nsuku ukuthi umongameli lo mnyama akathandi abantu abangasiboba lapha. So anganqoba ngenxa yabona labo bona ngathi into yakhona enkulu ukuthi abantu bayagcina bengayanga voda ngoba bengaphathekanga ngendlela into ezenziwa ngazo. Bese kusenza ukuthi akube lula ukuthi anqobe njalo. Kungasikho ukuthi unqobele ukuthi abantu bayamthanda kodwa abantu bangathi balahlekelela ithemba ukuthi singaze siye voda akunqedi.
Lo ngunkosazana Musa wenkosi Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxela eseMaryland. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860 laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Okwamanje ke sizwe umculo kaMajayivana sithi gidigidi, umculo othakazelelwa ngabaningi. Silethemba lizawukholisa liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eVoice of America. Umculo kaMajayivana esithi gidigidi silethemba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela bezinga lephansi ama-junior doctors abaxotshe umsebenzi bathi bazahlangana bakhulumisane ngesinqumo sikahulumende sokuthi babuyele emsebenzini phakathi kwamalanga amabili abalandelayo. Owayeyintshantshu emdlalweni wokujikelana izibhakela weboxing uThamsanqa Dube uyabuyela enkundleni namhla ntambama okokuqala selokhu kwedlula iminyaka eyisishiyagalolunye wadlalayo edibana loShafik Kiwanuka weUganda kuWorld Boxing Federation Africa esigabeni sabe heavyweight. Oliver Lelisayo ke ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.